Iningi lentsha kule ndawo lithi alivoti ukhetho lukamhla ka 23 ngabakazi ngoba benganazwazi inkokheli uAkhona Ntshuma oleminyaka engamashumi amabili lanye yokuzalwa 21 ngomunye wabangelayo Thembalo ukhetho lwalonyaka.
Asincedi ngalutho la abantu besithembisa amanga bethi bazasincedisa, hayi akulo.
Omunye njalo othi asoze ahluphe ngovota ngumelisi Moyo oleminyaka engamashumi amabili.
Ngarejistele ukuvota kodwa angeke ngivote, hayi basincedi ngalutho.
Utshona uzakunceda abancedide nini amayouth mani?
Amayouth.
So afuna uvota.
Ovuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge 20 years kuma elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga. So sithola izithembiso zamanga kahle kahle thina sebethu ukukhangelele njengamayouth sebesifuna ukuthi maybe kube lo ma-courses esiwayenzayo yabo kusibe lezinto esizitholayo nje ezosincedisa ngoba wathi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Uthobekile Juma uhlala eMpophoma uthi abahlali balindawo bakhala ngento eziningi ezibahluphayo.
Khala ngamagetsi ikakhulu emagetsini, asila magetsi amanzi, imigoqo yethu ifile. Lokungcono nje kwesesibhedlela noma ekliniki ukuthi sabe singenazi imali, thole ukuthi uthi uyagula kuyafunakala ama $10 silawo, thola ukuthi ngiyagula kufunakala imali angilayo angisebenzi. Ngiyakwazi ukuthi ngizovotela ubani kodwa ngilesifiso sokuthi sicela ukuthi asiqhubele izikhalo zethu kuhulumeni wethu ngoba asilabo abantu abazasikhulumela kabanzi kuhulumeni wethu njenge-youth enamhlanje.
Unkosikazi Simelwe Inkosi Moyo yena uphambana labanye ethi uyavota ngeviki ezayo.
Sisakhangelele njalo siyathakazelela kodwa silezikhalazo njengabomama abatsha, silezikhalazo. Asila mgwaqo, imgwaqo ifile, akula msebenzi, asila lapho esisebenza khona. Abaningi sebengayekeliswa izithembiso ezingaphutshiwo, sebengayekela ngezithembiso ukuthi asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo, asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo. Cabanga ukuthi kuthiwa uma ungumntwana ungakhala kuphoxa uthuliswe khonapho khonapho, so thina sikwazi ukuthi sithuliswa nini, sinjalo sizathula nini.
Abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi. Umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguyeyedwa wesifazane uncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu wesifazane ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufanana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama. Isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama sikuzaba le women empowerment. Sukuma ngingomunye wabomama to give an example to women ukuthi bomama isikhathi sethu kumele sisukumeni.
Mnumzana Patton Tafumanei yena uncintisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uzaguqula lesi sigaba.
Mina nginzalo yaseMpophoma leMzilikazi, ngibuye ngenhliziyo yami yonke khangelanini izinto esihlala kizo emabuthweni, abantu bashiya ama-bathroom lama-toilets singene, izititshi ziyadubuka, abantwana bayafa ngenjengu, ama-club lapho ekade sihamba khona kufile, imigwaqo ifile, amanzi kakula, amagetsi akula, imisebenzi kakula, ama-factory avalile. Savotela iparty, votela nini independent candidate.
Osakhulayo u-Admire Maskati uzamele ibandla lezanu PF uthi uzaletha ubambana emphakathini.
Ngizasebenza gadalala nabantu bonke abasempophoma kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla, kungakhathalekile ukuthi ungubani. Indlela engizasebenza ngayo ngeyokuthi abantu bonke abasempophoma Mzilikazi constituency sizabe sisebenza labo. Ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yezanu PF kodwa ngibe ngu-MP wabantu bonke jikelele.
Uncintisa emele ibandla le-Citizen Collective for Change CCC umnumzana Desmond Makaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko.
Sifuna izikolo ezintsha njengoba ngike ngakhuluma phambilini ukuthi we want new schools. Kumele sibe le-ICT abantwana bethu bebe lamakhompyutha befunde amakhompyutha. Akuselanto eyenzwayo elizweni kungela the use of ama computers. Kule ndaba esifisayo kakhulu ku region yeMathebelele, issue a devolution. Leyo ndaba is a very critical and important issue within the region.
ukukhangathela ukuthola usekelo lokuvotela ukukhetho lwevike ezayo luka 23 ngabakazi ngamabandla ezombusazwe luqhubekela phambili kobulawayo laseZimbabwe yonke jikelele. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo labenhlanganiso ezizimileyo baqala ngokuqonga kwezihlakalo zodlakela lokwethiselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo. Ngiyimele Studio 7, ikamera mu Ezra Jesus Banda.